Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga kande miri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukelayo ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Mfumfu 2022 ngugaino kumede sayidi endabeni zethu namhlanje.
Business wise it just crippled us ukuthi thina siyenza ama transactions engaphandle kwelizwe.
Abantu abaningi batshengisele emgwaqweni namhla eZimbabwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF.
Ayisiphume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhuze singela freedom eZimbabwe.
Kodwa kulabanye abathi akumelanga zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kule ntatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development. Ibandla leZANU PF selilungiselela umhlangano walo omkhulu owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu abatshengisele namhla eHarare kobulawayo eGwanda lezinye indawo bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF ngamazwe entshonalanga. Lolu suku olwafakwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community olokulwisana lezijeziso lezi phansi komkhankaso olesihloko esithi Anti-Sanctions Campaign. Kwenziwe phose okufanayo eGaborone kwele Botswana. UEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Abaphatheke emkhankasweni lo bathi izijeziso lezi zibhidliza umnotho wakweleZimbabwe. Inhlanganiso ye-Southern African Development Community layo ithi kumele zesulwe izijeziso lezi ethi zibisela emuva eleZimbabwe. Kodwa le Melika lethule umbiko eHarare lisithi izijeziso zenotho azilani lokugukudeka kwemali yeZimbabwe. Imithetho yokwenza kube nzima ukuvula amabhizimusi elizweni, izivumelano zama-contracts ezenziwa nguhulumende labanye abantu abalezimali ezingaqedekeliyo, njalo lokwebiwa kokwenjiweyo ngamanye amazwe labosomabhizimisi. Elebhilithane lalo lithe lona lafakela abantu abahlanu kuphela izijeziso zenotho, loba kunjalo batshengisela abantu phandle kwesigodlo seMelika eHarare emgwaqweni kobulawayo eGwanda namanye ke amadolobho. Bekuhlatshelwa kukhiywa kuphothwa emgwaqweni yakobulawayo ngabatshengiselayo laba bethi izijeziso zonotho kazesulwe. Abatshengiselayo laba bagqibe umkhankaso wabo esithithini sikaloliwe National Railways of Zimbabwe, lapho izikhulumi zonke zikhuthaza amazwe entshonalanga ukuthi kabesule izijeziso lezi ngoba zibulala eleZimbabwe. Omunye wabo ngupastor Hobe owe-AFM Church okhulume emele amabandla ezenkolo.
Being fed by pastors of various churches. I stand here today being fed by evangelicals, being fed by traditional churches, being fed by Pentecostals to come and speak on the effects of the sanctions on us as the church.
Omunye osola lezijeziso umfundisi David Moyo.
Njengomunye wabafundisi lapho ngithi le into imbi kakhulu. Sesibonile ilimaze, we can't even do izinto business wise it just crippled us. Ukuthi thina siyenza ama transactions engaphandle kwelizwe. Sokunzima sokufanele ukuthi uzocela umakhelwane ukuthi bekwenze. Zonke izinto esizenzayo ukuthi zinzima kakhulu. Lebantwaneni bethu sesikuthola kunzima ukuthi bezihambele nje kalula beyenza izifundo zabo. Ya, yikho kusilimaza.
Bekule baningi abasakhulayo kulomkhankaso. Uushe Jena lilunga lebandla leZANU PF eyilo eliqoqela umkhankaso.
Abuye sibone kufanele especially thina amayouth njengentanga yabancane abasakhulayo. Sibonile ukuthi ilanga yokuthi silisupport okwenzela ukuthi ama opportunity avalekileyo thina sithumela kuma western countries ukuthi babone ukuthi abantu abasha siyakhala kakhulu basivalele ama opportunity sicela ukuthi abantu kusebenzelana ngamanye amazwe like ama industry ethu avalile sinandile ukuthi ama youth amaningi awasebenzi
ababalisi labo bebekhona bebhikitha kulomkhankaso unkosazana Beauty Moyo ngumbalisi uthi laye osekela uhlolo lukamongameli Mnangagwa olwentuthuko kuhlelo Teacher for Economic Development
nama-teachers for economic development ngoba at the end of the day thina we used to survive on our salaries but that one is no longer the thing
ngoba kuyi-economy yabona ukuthi akuhambi asifoli imali esiphilisa ngenxa yama-sanction konke vele ukuhlukisela kuma-sanction ukuthi i-economy yethu ibe njehlobo so vele kuyasi-affecta
asifoli imali eyanelayo into ziyadura kusekuphele kuhamba abantwana ezikolo bayafunda baqede lapho baphenduke bathengisa amatamatisi
kodwa unkosazana Sanazile Nkomo ohlala koBulawayo uthi izijeziso zenotho lezi akumelanga zesulwe ngoba abantu bezimbabwe bayahlukuluzwa
aye siphume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhuze singela freedom ezimbabwe kabalungise kwalapha kuqala ezimbabwe kuphelile ukuze i-tribalism evele ikhona khonapha ezimbabwe yemele iphele kuqala yela kumele kuphele kahlazi ama-sanctions
amazwi kamankomo asekelwa ngumnumzana Jabu Ncube othi uhlupheke kakhulu lokho lezimbabwe lathola uzibuse
ama-sanction ahlalenje khona kadethi baqamula abantu izandla egwanda bengenela abantu dodudube batsha ethi lamaelection azabe free and fair akulo aza free and fair enkadisa kusebenza ngize umntana bami sebezisebela abazulu lokhu kunja kula nto entshintshileyo kati likhalelelani ukuthi kuthiwa ama-sanction athitheli ukwenzani
umkhankaso wokulwisana lezijezo zenotho ezafakelwa inkokeli ebandla le-ZANU-PF ngamazwe entshonalanga usekelwa yinhlanganiso ye-Southern African Development Community njalo uqhutshwa mnyaka yonke ngalesi sikhathi ngiyimela i-Studio 7 koBulawayo ikhameramu Ezra Chisa Sibanda
kusenjalo kulehlengana labeZimbabwe ebelibuthene ehofisini yommeli welizwe leli eHaberoni namhla benanza usuku lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho olwe-SADC Anti-Sanctions Day. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa lolu daba.
Izikhulumi ngobuningi kulombuthano kade zilomlayezo othi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli ebandla le-ZANU-PF. Namazwe angentshonalanga kodwa kumehluko leminye eminyaka inengi lesikhulumi kade kuyizalwane zeZimbabwe esihlala eHaberoni. Umsekeli komela iZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya ujele iStudio 7 ukuthi usuku lolu luqathekile ukuze kufakwe umfutha kumazwe ethesa abanye beZimbabwe izijeziso zenotho.
So leli langa waba lilanga abathi bona amazwe akuleningizimu kweAfrika ahlangana ebambisane athi wona no izijeziso zenotho ezafaka kweZimbabwe kazisuswe izijeziso zenotho lezi zafaka eZimbabwe kazincedi lutho kakukhulunyisane izijeziso lezi izijeziso ezingekho emthethweni ngoba kazange zivunyelwane ngaphi enhlanganiseni yomhlaba wonke esiyithina ngesilungu United Nations.
Umnumzana Sifa Sithuma obemele i-diaspora community uthi sesifikile isikhathi sokuthi amazwe entshonalanga esule izijeziso zenotho lezi.
Iminyaka isimnengi lokho kukhulunywa ngendaba efanayo endakula mehluko lamazwe nalawo EU labo America labo bakhanya kakuba change i-campaign nalayenzakalayo mbona ngathi iZimbabwe simele ikhangele ku different direction who are their friends ngoba nokuzwanana lawo rally abantu amazwe nalawo akube yiwo lawo kabuye strong ekhanya ukuthi azonceda not ezo iwona lawo.
Umnumzana Njabulo Ncube ohlala eHaberoni ongene lombuthano lo laye ukhala ngezijeziso lezi.
So ku-affecte kwancindezela uzulu wonke weZimbabwe ngezindlela ezihlukeneyo. Abanye abaphumileyo khonapha lanxa bengaze bafe befe bengaphandle kwelizwe. Kunzima njalo kuyadula ukuthi sithi repatriate ama-bodies back home. Abantwana bethu they've lost their identity kabakwazi lokuthi izihlobo zabo ngoba nekhaya kube kanti economically vele sokusi-affectile ngoba kasikwanisi ukuthi sibe at par lamanye amazwe ukuthengisa nokuthengiselayo.
Osakhulayo le minyaka yamashumi amabili lantathu uNolwandle Ncube uthi phose impilo yakhe yonke useyiphilele eZimbabwe lingaphansi kwezijeziso zenotho uthi lokhu kwenza ukuthi abasakhulayo bazibone bempofu kulabanye babo abasemazweni angumakhelwane.
Ngiminyaka engu-23 ngasi lapha khulunywa ngama sanctions namhlanje. Mina as I'm 23 years, that means iminyaka yami iphothe ilingana nama sanctions. So isikhathi sonke sikhule sicabanga ukuthi maybe this is normal, kanti ke hayi, izinto ezayenziwa ngabanye abantu kithi. So right now ngokukhula ngikhulela elizweni elingasitho lakithi, nginanzelela ukuthi thina njengabantu basekhaya amaZimbabweans asina ma-opportunities anjengakwamanye amazwe.
Izikhulumi zakwamanye amazwe kade zimbili kuphela lonyaka ziyigoqela umela ilizwe leCuba kule Botswana umnumzana Orlando Alvarez kanye lomela iSaharawi umnumzana Mohamed Samba. Alvarez uthi njengabantu beCuba bayazi ubuhlungu obubhekane labantu beZimbabwe ngoba labo ilizwe lalo lingaphansi kwezizwe zenotho.
For 60 years now, Cuba has lived under a harsh economic, financial and commercial embargoes.
Okweminyaka eminingi eleCuba liphila ngaphansi kwezijeziso zenotho ezafakwa ngele-United States. Lokhu ngokufanalo okwenziwa elizweni lenu. Izijeziso lezi zayalwa ngamanye amazwe kodwa ziyafuqwa kuphela.
USamba yena uthi bazaqhubeka bemele eZimbabwe kule zijeziso zenotho kumbe zingekho. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kulentatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development ebizwa njalo ngokuthi yi-Journalists for ED. Kubikwa ukuba intatheli izindaba ezedlula amakhulu amahlanu zifakwe kuqembu leli izolo abanye bengazilutho ngakho. Abakhokhela iqembu leli bathi bafisa ukuthuthukisa intatheli izindaba okumele njalo zithaphe izindaba ziveza ukusekela uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa okhangelelwe ukuba uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko, utshele iStudio 7 ukuthi sebebikelwe ngeqembu leli elizasungulwa kusemthethweni kunsukwana ezilandelayo. Umsakazo we-Voice of America uthi intatheli izindaba ze-VOA Zimbabwe Service kazilani leqembu leli ngoba zona zithapha indaba ezilohlonzi njalo azidlelani lohulumende. Umnumzana Njabulo Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuyamangalisa okwenziwe ngababumbi ababumbe leli qembu.
Indiya ngikhona yasimangaza ngoba nami ngike ngivuka ngabona semfakiwe ugroup yena lo yena leyo. Angazi ukuthi u-administrator wangikhona ngubani nokuthi inamba yami ithethe ngapi. Abantu abaningi bayakhonona ukuthi kati uhamba njani sephonge ufakwa emagroupini abangawaziyo. Kodwa abantu intatheli izindaba eziningi ziyatsho ukuthi khona ngani yenzele ukuthi bethusile abantu njengoba sikhangelele ukhetho oluzayo. Ngomnyaka ozayo
ngabe
thusha ukuthi ngabe kungamaqinga ukuthi khona kufanele bebhale bebesakaze kuhle ngomongameli akuya bethusha abantu babuthu.
Manje akuphumeki yini kuqembu leli?
Akuyaphumeka, angisho anti ulala ulungele ukuphuma kugrupu kodwa akulula kulabo abasebenzela amaphepha kahulumende labasakazela ZBC ngoba ngakhanya bephuma kwahle ukuthiwe wena awuthakazeleli umongameli. Abantu sebesesaba ukuthi bayalahlekelwa imisebenzi. Intatheli izindaba ziyakhala kodwa ziyesaba ukukhipha inyembezi ngoba inyembezi zingabonakala iyathiwa khona abasapota iqembu eliphikisanayo.
Kodwa uyibona njani injongo yabo yena leyi yeqembu leli?
Hayi, injongo yeqembu leyi nje mina lapho engihlezi khona ngangikubona ngabantu abathathekileyo bebona ngifonwa amanye amaqembu onke athi for ED ngawindi for ED lokulalokhu yabo.
Umnumzana Njabulo Ncube, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum. Sixoxe la eseHarare siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mnashe Mthutsa okubandla leZANU-PF.
Kuchethe kusikhathi sikamgabe i-leadership kamgabe ibuye i-indigenization and economic empowerment. Kuchethe kungena u-president Mnangagwa ubuye elohlangothi ele-economic development. So ungananzelela ama-organizations amaningi that have been created, nama-organization a-creatwa ngokuthi bona bathi hhayi sihambelana ngombono nesibono sika-president othi yena iZimbabwe ayine economic development mhlawumbe singaya phambili ngelizwe. So nxa ngibona kulabo messages for economic development or teachers for economic development, journalists for economic development, I think it's just an agenda setting ekhona nje elizweni ukuthi wonke umuntu uyavuma kuhlangothi abakilo lona, whether ujournalist, whether umbalisi, whether uyalima, ukuthi hayi sonke sikwenzayo sikwenzela for economic development. Ngibona ngani yikho okwenzakalayo kathesi. Yes, economic development attribution yakhona iba ngu-EP. So kungani kukhuluma ngelizwe lomuntu kodwa sikhuluma nge-economic development.
Yes, siyabona kule group entsha kumbe ngithi iqembu elitsha okuthiwa journalist for ED elibunjiweyo. Kulabantu abathi bapho kuphoselwa phakathi. So abantu abafoswa yini kumbe abanjwa ngeganya futhi angena khona ngenkani?
Nga ufakiwe endaweni ongafuni ukuba kuyo yaphuma nje. I think into enjalo ungabona la ukuthi kunje wena ujournalist ungabona sofakiwe egrupini enjalo. So whether ngifake ngenkani kumbe ngenze njani wena nxa ungafuni endiyaphonga ukuphuma ungabi phakathi kwakho.
Umnumzana Munashe Mthutsa ubandla lezanu PF sixoxela eseHarare. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omhlangano walo omkhulu weCongress asesemaphethelweni njalo uzaqala ngoPolitbureau kusasa kulandele weCentral Committee ukuthi omkhulu wokukhetha abakhokheli uqhutshwe ngolwesihlanu. Lokhu kuvezwe ngumabhalane waleli bandla umnumzana Obert Mpofu otshele iStudio 7 ukuthi akusiqiniso ukuthi kulokubangisana isikhundla phakathi komkhokheli wezanu PF uMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo izigaba zonke sezikhethe ukuthi uMongameli Mnangagwa aqhubeke ekhokhela. Asizweni umnumzana Mpofu echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
No, sesiqedile konke okumele kwenziwe Sithandekile. Amalungiselelo akhona wonke ade sihlangene sitshengisana ukuthi i-department ye-department eyanikwa umsebenzi wokuthi ilungiselele i-Congress le enkulu kangaka basinike i-report yabo. Konke kukhanya sekulungisiwe and sesikumele sesikulindele nje ukuthi mhlangano uqalise kusasa njengoba uzaqalisa kusasa nge-Politburo. Kusuka lapho ngolwesine sesiba le-Central Committee. Umhlangano omkhulu uzakhona ngolwesihlanu. Isikhathi sile mhlangano insuku zonke lezi izolo nje ade ngikhokhela imihlangano e-coordinator khonokho amalungiselelo e-Congress. And yiwo umhlangano oqedise konke ongabe kufunakala ukuthi kwenziwe. Njalo ngishuthisekile nakukhokheli bonke kushuthisekile ukuthi hhayi sesingaba kumumo wokuthi sesiredi ukuthi singaqalisa nge-Congress yethu. Namhlanje nje ababhizi abafaka izakhiwo nalokho kumele kwenziwe elofizweni kuvenyu njengoba ivenyu zaba e-HICC e-Sheraton. Konke okumele kwenzakale khona sekwenziwe. Lokho kuzalandelwa imihlangano le engitshele ngayo ezaba le program agenda.
Kulabo abangakwaziyo ukuthi umhlangano lo ngowani esingathi kumqoka okuzayenziwa kuwo yikuphi ngaliphi la?
Umhlangano lo ngomkhulu kakhulu kubandla le-ZANU-PF okuthiwa yi-Elective Congress. Izakhetha ubukhokheli obutsha obuzakhokhela iparty iZANU-PF okweminyaka emihlanu ezayo. Yiyo njalo ezabuya lezinqumo ezizatshengisa indlela okuthiwa i-roadmap ezasetshenzwa ngayo kwiminyaka leyo emihlanu esizinike yona. Njengoba sithi i-Elective Congress kuzakhethwa u-president, kukhethwe abasekeli bakhe, kukhethwe ama-Politburo ama-Central Committee members, kusiba njalo kusiba njeyana. Yikho uqakathe okwedlula yonke imihlangano esiyenza lo kuthiwa ngama-conference. Kukhangelekile ukuthi kuzabonakala imisebenzi enzwe yiphathi kwiminyaka edluleyo emihlanu, njalo nalokho esifuna ukukwenza iminyaka emihlanu ezayo. Kodwa sile njongo yokuthi khona okuthiwa yisini ethi khangele inotho lokuthuthukisa izigaba ezindaweni ezijeneyo kungathiwa ngamuntu kumbe isigaba ngaphansi.
Kuleminye imbiko ethi kungabe kulokungazwisisani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Chiwenga, kukhona yini elikwaziyo njengebandla ukuthi yena thathe lesi sikhundla?
Leyo imbiko ezivela kulabo abasizondayo, kulabo abantu abahlala bephilisana lathi, akulakuxokozela, akulakuxabana phakathi kobukhokheli bethu, phakathi kwababa uMnangagwa lobaba uChiwenga. Izifiso zabantu laba abangazwisisi ukuthi iZANU-PF isebenza njani. Ngikhuluma kunjenjenje, yonke amaprovinsi jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu, umabhalane webandla leZANU-PF obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Umumo wezomnotho eZimbabwe uqhubekela phambili usinda abanengi, abantu bakhala ngokuselakala kwemsebenzi noma ilizwe ligcwele abantu abafundileyo, osokusenza ukuthi wonke umuntu azame ukuthengisa impahla etshiyeneyo kumbe ukudla. Ingcwethi zithi kuzathatha iminyaka eminingi ukubana lowo mumo uguquke, ngoba kuvele kufanele kulungiswe inkokheli yelizwe. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bulisani Ncube, usomabhizimusi wakoBulawayo, ngalolu daba.
I-economy yeZimbabwe iyakuwa ngoba ayinandeli i-basic economy okwenzakala kwamanye amazwe, kuyukuthi uyabokhuluma ngokuthi ye-economic fundamentals ezenza ukuthi izinto zihambe zithi zithi. I-economy yeZimbabwe ihlupha ngokuthi lilizwe lamagwedla nabanye nje abantu abazithovela amakhaya. Nxa abantu bevuke abavuki becabanga ukuthi bayarun ama-business using conventional ways esizijayele, hhayi bavuka nje besiya emakhasini likho engabuzi.
Liphila njani-ke xa ungakwazi ukuthi kusasa kuyavuka kumi njani?
Abantu sebajayela, like engikuthoyo ukuthi kusemakhasini. Nawe nxa uvuka ekuseni uyavuka udinga ukuthi uyakufikisa amakhasi lapho zaniyashova khona, ubona ukuthi kwenzakalani. Engcenye ilanga liyathi litshona ukume lokungaphuma la, ngoba phela nxa sikhuluma nge-conventional business kayisekho, ngoba akula-conventional economy. Uyabona, ilizwe lethu is now made up of ama-economists akubiza ngokuthi ngama-rent cars aba-abitrekwa yikho kuma kwelizwe. So kuze kungumbindi nje wabaphansi, akulamuntu ongathi wena low, ngoba hanti abona ukuthi nxa ukhanyele into yonke, akulamuntu ongathi wena ngithenge ibhokisi leli nge-10 cents, i-markup yami 15%, i-markup can be anything even 100%, ezonge zitholile umuntu ozavuma ukuthenga e-backside. Yiyimpilo yangkona
manje. Ubona kuyinto elingaphila layo okwesikhathi esingakanani, ngoba lokhu sokuqhubeke okwesikhathi eside.
Kuzathatha isikhathi eside ukuthi kudlule, ngoba ayisikho phela ukuthi okwento lokhu kwenziwa ngabantukazana kuphela, kwenziwa nguye wonke muntu. Abantukazana sebakujayela njalo sokukhanya ngenxa yinto nje enormal. Kwamanye amazwe abangakukhangela bethi lokhu ku-abnormal, lapha thina ngathi kukhangele kunormal. Namana kunormal kithi ukuthi umuntu umbone ethole umxhala wemali ehlezi esitridi neyithini. Wena khona ngapha-America that would be very abnormal ukuthi umuntu yabe ethole large quantities of money ethengisa esitridi, ethengisa imali, not ukuthi ethengisa ukuthi kade ethengisa lokhu sengenza imali. So kithi i-part of us sokunormal.
Nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uya ngaphi, uthe wona kuzathatha isikhathi ukuthi into zibe normal, ukhangela isikhathi esingakanani?
Okufunekayo angithi abamele babulungu ngabazimise nangokulungu, yikho kuzathatha isikhathi eside as long as abamele bekulungise bengazimiselanga ukulungisa njengoba kuyisimo sezinto kathela. Kodwa mhla bezafuna ukukulungisa akuthathi isikhathi eside ukuthi ulungisele, ngoba angithi ayithi ukuthi ngentweni okwakho nje yikungena ipholisa lenza okumele likwenze, ikhodi yenza okumele ikwenze, ujaji
enzokumele akwenze kuphela nje onileyo owekumthetho ajeziswe ngokufaneleyo kodwa kwakhathesi akulamuntu ojeziswayo as long as uyemali yakho njalo leyo mali ukuthi uyithole njani akudingeki ngoba ngalesi kakho ongathi yena uyabona nansi indlu yami le emahlamhlophe ngiyitholese nansi imali ngezimali laphana kuhle ngayilandela nansi ngathenga indlu uyilandele nje uyibone nje ungatholi okungcolileyo kumbe ohamba nge-wonder fit abantwana laba ahamba nge-wonder fit kakho ngakunika nje just i-paper trail yokuthi imali yatholakale njani konoku ukuthi kulungisekwe kudingeka abantubukayo ukuthi bathi hhayi okufikile ekucineni benze okumele kwenze
nxa usitsho njalo sesikhangela ukuhlawula ama-taxes kusho ukuthi kule mali eziningi ezilahlekayo ezingabhadalwayo ngabantu
abantu benza imali bengabhadali i-taxini khona otobhadala i-taxi wona la amakhampani amalutshwana amakhulu alandelekayo but iningi akubhadali i-taxi abantu abayebo benza imali akubhadala i-taxi nxa uyi-gold dealer uhambe usiyathenga i-gold idila ithengiswa ku-black market uyabhadala kubani i-taxi irekhodi yakhona ingabi akula rekhodi but okwenza konke khonokho kungalungiseki yokuthi laba kumele bakulungise abazimiselanga ukuthi bakulungise
Umnumzana Bulisani Ncube usomabhizimusi exoxayo kobulawayo ngocingo. Isizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthengisa imizimba eJohannesburg zithi sezisebenzela evalweni ngemva kokubulawa kwabathengisa imizimba abayisithupha okungabantu abacabangela ukuthi iningi labo ngabeZimbabwe.
Abaphila ngokuthengisa imizimba laba endaweni ezicajileyo lemnyameni baphumele egcekeni lamuhla betshengisela eJohannesburg Magistrate Court lapho bekumiswa khona ngokwesithathu owesilisa owetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Bathi impilo zabo asaphephanga ngemva kokubulawa kwabanye babo. Izidumbu zabayisithupha zatholakala kwenye ikampani ekhanda imota sezonakele. Esinye satholakala ebhimu, esinye sitshwadikwe phansi kwezibi, ezinye zifihlwe emoteni ezolungiswa. Owesifazane weZimbabwe laye owenza lo umsebenzi ongathandanga ukuvezwa igama, utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenza bethwele amathumbu ngezandla.
Into esifuna yi-justice, traumatizing. It is always there every day and night, right? So there's nothing we can do but the workers must work.
Omunye weZimbabwe njalo utshele iStudio 7 ukuthi abathandabuza ukuthi iningi lalabo abafileyo izizalwane zeZimbabwe njengoba kusaziwa ukuthi lo owetheswa icala ubehamba ezingela abeZimbabwe ikakhulu abakhuluma ulimi lwesishona. Kodwa ke le yinto engazange ifakazwe amapholisa labajujise.
Oh, le nto yenzakele lapha ibuhlungu kakhulu ngoba ubulele abomama ama-breadwinners abantu okumele besupporte ifamily. Sila ngomsebenzi akusithanda but kufuna ukuthi imuli zethu ziye esikolweni zingafani nathi abantu abethu bengame emgwaqweni njengathi besiphakamisele phambili ngoba manje siyakhula sibadala.
Esinye sizalwane sakwele South Africa laso esingathandanga ukuvezwa igama. Sithi akuzwisiseki ukuthi kungani umuntu ezakhetha ukuyabulala abantu abaziphandelayo njengaye wonke umuntu.
Sicela ukuthi nje uhulumeni nje asibekelele thina ezama-sex workers asikade especially in terms to when it comes to amaphoyisa. Sicela ukuthi amaphoyisa asize.
Isikhulume senhlanganiswe sisonke National Sex Workers Association umnumzana Kahleko Rasebize uthi okuzalamulela abathengisa imizimba laba yikuthi bavunyelwe ukwenza umsebenzi wabo okusemthethweni.
Bafanele ba decriminalize i-sex work. Let the people ba enjoy the full constitution ye country. I thank you.
Umthethwandaba namuhla uzokunengi ngalo oyetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Ngowesilisa oleminyaka engamachumi amabili. Igama lakhe uSifiso Mkhwananzi. Uye waqanjwa ngabanye njengomuntu oseke wazama ukubulala abanye babo baphunyuka. Yena ke uthe ufuna ukufaka isicelo sokuthi icala lakhe lithethwe phandle kodwa sikhulumele seviyo labathuthisa unkosikazi Phindi Mjonondwana uthi bazaphikisana lesicelo lesi.
Ngakho abantu ababhekane namacala okuhlukumezwa kwabesifazane lawo macala njalo siwathatha seriously kakhulu si-NPA.
Umsolwa ukhangele lokuthi aphenduke emthethwandaba mhlaka 31 Mfumfu ezofaka isicelo sakhe se-bail. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, Thuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo, olivalelisayo ngugeino kumete saidi.